Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla zikuthunqwa abakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le Citizens Coalition for Change lilandula impiko yokuthi limadolonzima ekukhankaseleni ukhetho lomnyaka ozayo.
No alisiqinisa lelo silawa ama program esiwenzayo kodwa sitshela ukuthi singakhulumi kumphakathi ngoba kwenza ukuthi amapolice asilandele.
Abanye bathi umfundisi wemidlalo yokuzilibazisa uKhonti Mhlanga obhubhe izolo kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Ube yizisi ikamera, ube yidirect ikamera uMhlanga, ube umdirect uEditor manje uEditor ilokuzeli imininingwana yakhe.
Umunicipala wakoBulawayo uthi imitshina empompa amanzi imisiwe ukusebenza ngoba isalungiswa okuzabangela ukusilela kwamanzi kuleli dolobho.
Idolobho selimile ukugezisa amanzi nokupompa amanzi encema water works lasefeni booster station, pump station esesigodini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lilandule indibo yokuthi limadolonzima ekukhankaseleni ukhetho lomnyaka ozayo. Sokusele inyanga nje eziphansi komnyaka owodwa ukuthi kwenziwe ukhetho. Kweminye iminyaka sokusele isikhathi esingaka kuyabe kunyakazela amabandla ezombusazwe ebhodabhoda ngelizwe edinga usekelo. Kodwa okukhona kathesi kubonakala njengani ukhetho lukhatshana ngoba amabandla phose wonke engelamfutho oyake ubonakale ngalesi sikhathi. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change koBulawayo uMnumzana Sweden Jurotsa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
No alisiqinisa lelo silawa ama program esiwenzayo kodwa sitshela ukuthi singakhulumi kumphakathi ngoba kwenza ukuthi amapolice asilandele. Ungananzelela mfowethu uMo Blessing Ali ube phathisa kakhulu kudaba lwe voter registration ngapha koBulawayo uLangelihle Zonda Dube lo wabulawa ngabantu ababe bedinga imali. Asikabi leqiniso ukuthi abantu laba bedinga imali kumbe nabantu ababethunywe yiyona iZANU-PF. So ngananzela uMo Blessing Ali lo Zonda bonke abantu ababephathisa kudaba lwe voter registration. So sesibona ukuthi kungangcono okwathesi ukuthi nxa senza izinto zethu singakhulumi kakhulu kumphakathi. So alisiloqiniso ukuthi asikhankasi. Umkhankaso ukhona kodwa siwenza ngezinye indlela. Themba laba kuNational engisebenza labo bayavumela nalowo mbono. Hatha lisiqinisa into evele ikhona yikuthi uMnanga Golodlakela nxa sokungena endabeni zokhetho angazi ukuthi abanye kwamanye amazwi bambukani umuntu owenza imisebenzi enjengale esiyibona emibi kangaka. So kwakathesa hatha ngalisiloqinisa ukuthi thina asikhankasi. Ngithemba labo bantu babekhayelela ukuthi bebone indlela esiyabe sizenza bese bethumela abantu abazovota izinto. Manje hhayi okwathe sibakhayela amehlo abanzi.
Manje kungani ugatsha lwezokhetho ikhomishini yeZEC itshengisa ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisela ukuvota ezigabeni zakoBulawayo le Machepelelend? Akutshengisi na ukuthi amalunga enu amadolonzima nzima kudaba lwezokhetho
ngisho abantu abaregister ungananzelela baba yi 22,000 bona phose kufika kubo 30,000 ungananzela ama figures yeze khona lawo bafika kubo 22,000 ababhalisa ukuvota le mboni inumber le iphezulu kakhulu ngoba singakhayela kususela uJanuary izeki bibona ukuthi abantu nxa sebesibale ezilabuzane bese bekhatha bethi iprogram siphele bafake u 1 month ubasazivele sikhala ngokuthi izeki imele ihambe ezindaweni lapho okuhlala khona abantu ngoba kusuka kudule kakhulu ukuthi abantu begade besiya khona le ezeki so yizeki ele esiyisolayo athi ukuthi sisole amalunga ebandla sonke isikhathi nxa bengene ebantwini bona bezeki befaka wona lana ama biometric voter registration tents and equipment into eyenzakalayo ukuthi bahlale endaweni umbeni ivike yodwa kumbe behlale inyanga eyodwa khona khana kwenza ukuthi abantu abalutshwane bebhalise kuyabe kufuna ukuthi vele behle bebekhona ezindaweni thina lathi nxa sikhankasa sesikwazi ukuthi izeki ikhona zozananzela seze ubuhlungu kakhulu bevala ivoter registration ngo-April ngoba abantu abaningi basebe sasesi sesilomkhubo wokuthi singena ezindaweni lezimota abanye sibaphelekezela njalo sidinga izimali ezokuthi sincedise abantu kodwa bona bezeki bengabona vele sesisebenza bebona thina vele sitshaya umklomelo into abayenzayo ukuthi bavale
umnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo amazwi enduduzo alokhu eqhubeka kulandela ukutshona komlobi uContin Mhlanga obeyingcwethi kwezokulingisa imigido lemiculo obhubhe izolo abanye bathi imisebenzi kamuyi ibikuzinga eliphezulu okokuthi kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe iningi lithi uMhlanga ubelothando lokuthuthukisa ezemidlalo yokuzithokozisa lamasiko njalo ubelwela ilungelo loluntu ikakhulu abemthwakazi uke wabotshwa ngenxa yemidlalo yakhe ebiphoxa umbuso ongakhululekanga incwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa uBhekilizwe Ndlovu wasebenza eholwa nguMuyi eMakhosi Theatre kobulawayo uchasisele uSithandekile Mhlanga ukunengi ngalolu daba
kutshona kukamhlanga yikutshona kwelanga kwabaningi abebesakholisa isikhudumezi salo lelo langa kubuhlungu kakhulu ukudlula kwakhe yebo ubekhulile uMhlanga kodwa ubengakaguli ukuthi besingabe sesikhangelele ukuthi angadlula masinyane kanje uMhlanga ubendele ebesebenza obukufunda kumhlanga mawuthe wathola ithuba lokusebenza laye kwakuyikuhlakanipha kwakho ongakubuza ukuthi kukhalipha i-intelligence ayenayo lokusebenza nzima so asomuntu obumthola nje edlalisa isikhathi exoxa kumbe ngumhlanga ubenganathi notshwala bethi nje mayengena emakhosi ngisebenze naye 2 years unginikeza imakhosi ngarana i-restaurant ne-bar for 2 years ngangakazi ngibona umhlanga eme phandle exoxa nabantu wayeathi mayame ngaphansi kwesihlahla yabefundisa abafana namantombazane idrama mayengena uya ehofisini yakhe phambi kwekhompyutha yakhe ebhizi esebenza esenza amaproject so ubecilile cili emsebenzini ethi mayehleli phansi eshiya nabantu ulwazi lwakhe lwedrama le-art nje general ubukholisa ukumlalela uMhlanga mayevula umlomo ekhuluma nge-art angazi lokuthi wayefundela kuphi ngoba angizange ngizothiwa uMhlanga uke waya esikolweni sedrama but ugcine sengumuntu wanobebhakajisela emazweni esenza inkalakatha zezinto wakhipha ama-productions amakhulu eqala ngestage odabulapu onansi lendoda uthe esuka lapha endlena ku-TV sinjalo wakhula wayeza umakorokoze inkalakatha zamadrama mpela ayezokudlala of course wenza nezinye zepolitics ezifana nabo-members only nabo-good president ezathi nasezimbophisa nangamaphoyisa but zamwinisa ama-awards amakhulu abo so bekukuhle kakhulu ukusebenza loMhlanga and sizohlala simkhumbula
abaningi bathi kuningi abakufunda kuye singathi lokhu kungabe kuthiwa ngabantu abaningi yini elikhulumisana la ukuthi wayefundisa ngokuqotha kungela nsolo.
Yebo kakhulu umhlanga ube fundisa and bekukholisa kakhulu ukuthi ahlale phansi alalelwe share in knowledge ye drama ne music. Umhlanga ube ngumuntu obe very versatile kakhulu endabeni ye art. So bethi manga ekutshela nge music umangale, engokutshela nge drama umangale, uzathola ukuthi futhi i knowledge yakhe ibe broad ukuthi it was about i content ibuye futhi ibe technical to the extent ukuthi ube izwisisa ikamera, ube direct ikamera umhlanga, ube mdirect editor manje editor ilokuzeni imnilingwana yakhe, ube mnandi kube njalo, ube ku director noma nawo li ekuphuza ukuthi impela lapha umuntu lowo uyayazi into ayikhulumayo. So he taught a lot and he groomed a lot of abantu abaningi kakhulu. Ayisikho lo one boy obayi two, wonke lo wonkana umhlanga eZimbabwe. I think wonke umuntu nje bemali umuntu lwana owazivule indlela yakhe egangeni kungelandlela ngitho wayivula kunzima, kukhulunywa ukuthi Matabeleland marginalized. Yena waba nguye omkhulu eZimbabwe yonke in terms of drama ngoba bonke bayamguqela manje. Khuluma ngamadoda agunywayo ku-editing afana noNdumiso Ncube onguye omkhulu mpela endabeni zoku-editor, abalobayo abafana nabo Raised on Buyer, abadirectayo bafunda noku-actor abafana nabo Bedisa Isithole noThembi the wife who was a great actress. Kudatha kini ukumbona kodwa ngumuntu obe-acta kakhulu, akazange athande i-TV uThembi, akazi kwasuka kwathini, wavele zithandela i-stage. But uma umbona phana ubona ukuthi nansi i-product kamhlanga enza inkalakatha zezinto. So asomuntu wokudlala lo odlulileyo, kushona ilanga njengoba ngishilo eliyinkalakatha. And abaningi siyakhuluma sithi thina mhlawumbe kumele siyikhulise i-art in honor of umhlanga, mhlawumbe singathi nayiyo ilokhu ingqoba siyele yona. Kuzokuba kubi ukuthi kuthi wenzakale kanje bese iphonga ukudisappear nje inyamalala i-art, kuza kuba buhlungu emoyeni kamhlanga.
Lo nguBhekilizwe Ndlovu, ingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Izakhamizi zemalokithi amaningi akoBulawayo ziza kuba lodubo lwamanzi oluqale izolo ngoba imitshina yokupompa amanzi la isalungiswa. Isikhulumeli sikamanisipala waleli dolobho unkosikazi Nesisampofu utshele uPrasethi Jeremiah weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Sithanda ukwazisa izakhamizi labalaleli ukuthi namhlanje ngomvulo 1st August idolobho selimile ukugezisa amanzi lokupompa amanzi encema Waterworks lasePhenil Booster Station Pump Station esesigodini.
Lokhu kungabe kubangelwe yini sibisibili?
Lokhu kubangelwa ukuthi amagetsi lamhlanje acutshiwe ukuthi sivumele abantu beZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company besebenze on the line besenza i-maintenance work. Lo msebenzi we-maintenance yamagetsi uzasicontinue until 6 ebusuku and uaffecta i-treatment le-pumping.
Yiziphi indawo ezingabe zehlelwe yilolu dubu lokusela amanzi kusukela namhlanje?
Indawo eziningi ezikuBulawayo ezisupplying i-reservoir Wadlezi, iThuli, i-6J, i-Rifle Range, the Criterion, asoze benelise ukuthola amanzi ngoba sesivalile kungala kutreater lokupompa kwamanzi. Esiza kwenza once sebeqedile umsebenzi abamagetsi singaresume i-pumping, njalo ama-reservoirs engakhwela sizathi sesivula amanzi to these residential areas asiva kwama-reservoir engiwakhulumileyo. Sithanda ukuxolisa izakhamizi zakoBulawayo ukuthi amanzi ngangathi ngakabi stable because of various reasons, but siyazama ukuthi sikhweze ama reservoir levels.
Kuyini okunye elikwenzayo ukuba lincede lezi zakhamizi ezingela manzi ikakhulu ezikolo lendaweni ezicakathekileyo?
Lama browsers amalutshwana esiwahambisayo kuma critical places enjengezikolo lamaklinika lapha hamba ethela khona, phinde njalo sibe lama water kiosks lapha sizama ukuthi make sure ukuthi amanzi akhona and make sure ukuthi ama-bowls lawa akhona ancedisayo lawa asebenza.
Lo-ke ngunkosikazi Nesisampofu, isikhulumeli sikamanisipala wakoBulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma e Voice of America at the Washington DC.
Ukuba manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi usethembise ukujezisa kalukhuni abantu abalezibhamu ezathengwa ngokusemthethweni kodwa bezisebenzisa okungalunganga. Iphephandaba leHerald liludaba lokuthi owalwa impi yenkululeko okwelesikhundla sikaBrigadier General kubutho uBenjamin Mabhenge obhubhe izolo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. UMabhenge ubikwa wayaqeqesha ezempi kweleTanzania wasesiya eMozambique lapho alwa impi evela khona. Uzabekwa kusasa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Ukwamanje sengithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Msakazi sakubona msakazi ngithanda ukubingelela abasakazi labasakazelwi ngendawo zonke nje jikelele somhlaba lapho ngabe kulaye wonke umuntu omamela iStudio 7 ngithanda ukumbingelela ngithanda ukuthi lami ngithi fahlafahla ngendaba yalubaba othi uzafakaza yena uzethula ufakazi bokuthi umnangagwa kazanga dlwengule losisi bufakazi bani uzafuna kwethula ufakazi ethi mina lo sisi ngathandana laye ngamfice seseyintombi esaphelele ukuba yintombi kwakhe ikho ufuna ukukutsho yini na ngoba asibazi phela thina obunye ubufakazi okungathwa umuntu engathi hayi lo muntu yena kazange athandane laye lo muntu kazange obungathi lo muntu kazange akadle ngawe ngaphandle kokuthi unkazana lo ngamfica mina seseyintombi intombi ephelele yamandle bele ayezwa manje ukuthi intombi ephelele ukuthi ngiyabe ngisitho ngiyabonga umsakazi
salibonani basakazi beStudio 7 ngiyalibingelela labalaleli bonke ngithi philani ngenkosi bese ngikhuthaza abalandeli bonke besisisi ukuthi singumanini leregister ngokuningi thina sikhuluma sesiregistile sesimelele khona ukuthi usuku luqanjwe kuphela lufike siyevote lingakhalakhala ukuthi amabandla kabamba namabandla right ehlukene sosenzela ukuhlekana kuhle abanye sebezuza 10 nangumonzuru umonzuru bezenza indoda kodwa khangelani uzuza 3 ke zuze 1 ke zuze 10 ahlekwe soyekela nina amabandla egijime so ukwenzela ukuthi sibone ukuthi abantu laba abalabantu yini ngoba lingathi kabamba nesaso omunye uzathi abantu bami babawini sobani thina kusisi sizibaningi singakhuthala kuphela sekele ukudonda sumeni sevota khona ukukhuthaza upresident wethu uzongena uchamisa sikhathele ngezani PF khathethe izibhedlela kazila mithi bona balatsha out ama teacher bafuna ukwaholisa abantwana bafunda out so thina yite sifelwa yite siluza so lo ngumnyaka okugcina ukuthi singadlala lokho ukuthi shiyona lokho kubonwa ngumuntu lomhawu abantu babekhala ngezikhundla babanga izikhundla instead belungisilizwe so sokukhathisa izikhundla lezo okhangela ngokwesikhundla ngokwakhe lokho thina vele ukuthi shiyona kumbe kuyini asikusebenzi into esifuna nguchamisa lokwama structures lokho ukuthi uthi hey ama structure okudingayo ngokwakhe thina into esifuna yelo nguchamisa angaza ngenzena ngaza yenzelo ngathi bemkhulume kubi bethini vele abangekile bezigoqule ngoba thina sithanda uchamisa endivele nguye simbona ukuthi uzokhulula ilizwe leZimbabwe abantu bethu bethola ukufuna so sithi phambili ngochamisa ongafuniyo kayekele lokho ukuthi ye wathatha amandebele izituta wena ohlakaniphile hamba ovotelo wakho umuntu sibone ukuthi uzozuza abantu abangaki after ama elections ngoba thina sidlali phela lo ngumnyaka okugcina kudlalwa lo sibe silokho esiqhubeka sincindezelwa silamba abantu bethu bengafundi phela izani ngabiyele embusweni next year izimfundo ziyafa izibhedlela ziyafa so kumele sikunanzelele khona lokho singagijimisa izikhundla kasigijimiseni ukuzwela izizwe futhi abantu lapha
abantu abaholi abantu bayakufa so ungagijimisa isikhundla yena lo ufuna ukumfaka isikhundleni ogijimisa isikhundla ufunani esikhundleni ufuna ukuzifida la so asifuni abantu abagijimisa isikhundla sifuna abantu abakhangela ukuzwela abantu beZimbabwe ngiyabonga
awu studio 7 balaleli labasakazi awu siyathokoza kakhulu indawo esethuyazo nabantu ngicela nje le wodi idluliswe le ngiyabonga kakhulu nzama ukugqugquzela ontanga kakhulu ontanga uyabona umuntu omdala la nxa engayekeli ukuyivota da lokwamso kuphelile ontanga basesele ndime endasafani beyidlale abakunanzeleli ukuthi isikhathi sabo basidlalisa nxa besenza so ukuhlala besemzini eSouth Africa ukuhlala besemzini eBotswana kabananzeleli yini ukuthi okuyiSouth Africa kuyoba kwaqalisa ukwenza ezinye izigandane kusifo Elvis Nyathi ku-Operation Dudula kwatsha abantu abaningi kakugcinanga laphana kakugcinanga lapha kona kuzavuka okunye okuzabe kukhulu kulalokhuya kanti kwelethu ilizwe lapha kakula muntu ozakwenza enye into wena libonanzelela abantu abethu imali ihambe egoli lihamba lisesaw amapholisa emakhoneni lapha eZimbabwe uyasuka le pholisa erenkini uzuyengena e-Central Police Station izikambela lipholisa lingakhulumisananga lingasozeli ukuza ukuthi uyangaphi but ngale goli phuthuphuthu ekhoneni ubuyaphi amaphepha angaphi phuthuphuthu ekhoneni ubuyaphi amaphepha angaphi efinder ayisikho kini fundani ukuthi noma likholisa ukuthi marane kodwa wobani lento yenu eliyibambile ekhaya ukuthi hayi lanxa kungaba nje ngiyabuyela ekhaya register and vote ngoba lingayekeli ukwenza njalo engxa yichance yenu eliyiphiwe yona le uNkulunkulu angazi ukuthi abantu kakhulu ngilalele amanamba ade ephuma emathewe elendi abemancane kakhulu iphinde lokwala ukuyevota futhi and weso kuzoyenzakala kambonge nganala magama nyakhuthazwa ntanga ukuthi kabayivota bayecheka amabizo benze yonke inone of defiant beyenze behlale belindele ukuvota bevote bese belinda belalela okunje ukuthi ungabhayela umfazi incwadi ngamthanda kakhulu umbhayeli ubone ihambile yayifika kuye uhlezi ulindele ukuthi kumbuza yala kumbuza avuma yikho okulindeleyo lati asenzeni njalo kambonge undebele lokhuluma
sanibonani basifakazi be-Studio 7 nabalaleli be-Studio 7 engabe nisaphila konke amakhona omhlaba amagumbi mane omhlaba
bingelelwa ushesha lapha echolotsho bakithi heyi ngithi angigqugquzele njeni ukuthi hayi asambeni bakithi siyole jota sibhalisele ukuvota bakithi sike sivoteni kakhulu ontanga laba basha amayuti bakithi sivote ngobuningi bethu manawu sesihluphe kakhulu ezweni sike sikhipheni umbuso lo kade uhlukumeza abantu wezanu iminyaka eminingi kanje engikholwa ukuthi ma singabhalisela ukuvota ngobuningi sizawunqoba sizayikhiphe izanu PF embusweni bakithi mhlawumbe abantwana beke bephile kahle elizweni labo kuhamba benhlahlata belandela amazwe abanye beyolimalela khona ngale kulawo mazwe abangasafunwa khona sambeni bakithi sibhalisele kakhulu ukuvota simfake uNelson Chamisa ngoba yona iqembu sibona ukuthi lingasikhipha ekuhluphekeni okukhona sivotele i-CCC sonke bakithi angena uChamisa umfana omncane ake buse kahle bakithi hhayi sinebhilivi yokuthi hhayi ngempela uzaliphatha kahle ilizwe leli libuye njengobani kwakuyilizwe lihle kangaka seligubudeke lafa laphela libulawa izanu PF
linjani ku-Studio 7 basakazi hhayi siyazibonga inhlelo zenu siyazibonga ngisekele ubaba lo bekhuluma ngokuthi ezinhlelo uyazijenza endleleni zingaphushanga lo baba wathiwa wathunjwa ngabe-CCC wabonakala sevele emozambique asiyizwanga impumelo yangikhona ukuthi kwaphetha ngani
bonani basakazi be-Studio 7 kunye labalaleli be-Studio 7 okhulumayo lona ngumfokamalinga uphuma laphana elupani ku-H41 endaweni yasegwambavali endaweni okuhlala khona abantu ngakho ngithi ndlulise lo mlayezo omncane kangaka kakhulu ebantwini bakithi begwamba ilecalis ward ngithi laphana khankasela ibandla lempowers republic party MRP ukuthi ngomnyaka ka-2023 sicela ukuthi bantu bakithi litshintshe ukwenza livotele impowers republic party ku-MP nakukhansila u-MP wethu laphana ngubembede khumalo ukhansila wethu laphana ngusithandazile ncube ngakho ngiyalicela bantu bakithi elecalis ward kusuka elutho ukuze kuye kumele ukhumbe lonke abantu bakithi ngithi kasivukeni umthwazi Republic Party zasilwele endaweni yakithi njengoba libona umnotho wethu uyahamba izigodo zethu ziyahamba umgwaqo wethu ufile kasivoteleni umthwazi Republic Party ngobuningi ngithi vuka umthwazi vuka asiyeni phambili bantu bakithi singabuyele emuva singakhohliswa ngamaphati asuka eHarare ngoba azothatha umnotho wethu ngiyabonga
njani basakazi beStudio 7 siyabonga lonke basakazi lesithule news ezimnandi kangaka siyakwazi ngokwenzakala elizweni lethu mina ngumachumi Sibongo ngihlala koBulawayo into engifuna ukukhuluma ngayo yile census inamba le abasitshela yona le yakoBulawayo iyasethusa and iyasimangalisa sibele abantwana abangaphesheya kwelizwe siyaza ababalwanga kodwa bengabalwa njengabantwana abathileyo ngoba mina elayinini engihlala kiyo la ilayini yami lezinto ezingu-28 indlu lendlu silabantwana abasegoli mina nginjaba abantwana abasegoli bangu-5 sibashiye laba abasegoli i-population lapho enhlala khona e-Cardi Park phose ile 100,000 yona yodwa kuphela ngoba now izaba ngama-constituents angu-3 kodwa kuyephuma lokho esikuzwileyo lokho kulabo yonke iBulawayo nje hhayi bangabosenza sonke census bengaqali ukusenza kanje siku-riga phela kuriguzirigi i-census siku-rigi i-census phela lokhu sangayenzi njalo sicela besihloniphe kancane
siyabonga abalaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu ku-WhatsApp ngenombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden wazise izolo ukuthi umkhokheli wenhlanganiso yamalwa ecatsha e-Al-Qaeda u-Ayman al-Zawahiri ubulewe ngempelasonto kwele Afghanistan. UZawahiri, owayeyisizalwane sakwele Egypt, ubikwa edutshulwe ngendizamtshina engelamuntu oyitshayelayo i-drone. Kolunye udaba lwezemelika, inani labantu asebefile kungozi yezulu esigabeni seKentucky selifike kumachumi afika phose amane 37. Izulu leli line ngeviki edluleyo ladiliza izindlu, amabholoho lakhukhula lezimota. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye baba, kanti siletha sibili ukudana okukhulu sikhala labantu baseKentucky kulesi sehlakalo saleli zulu elisuke laqhamuka laba lizulu elikhulu kakhulu elisuke lathatha isigaba esikhulu ikakhulu e-Eastern Kentucky. Kuthethwe yonke into, kuthathwe izindlu, ama-bridge, imigwaqo lakho konke lokhu. Ngamanzi amaningi izulu eline nesiqotho esikhulu isiphangephange. Kwaba lamanzi amakhulu kakhulu, kwagcwala amanzi yonke indawo, kwaba lokulahleka kwempilo. Aluba nxa bengigcina bekukhonapho nje amashumi amabili labantu abasifica minwembili 28 abafileyo abebesebefile, kodwa kukhangelela ukuthi kuzatholakala abanye abafileyo njalo. Lapha kuliqiniso sibili ukuthi okuyinto okhona ungakhangela ilizwe leli lonyaka lichisile ukwedlula sonke isikhathi elike lachisa khona, ikakhulu khona obesithi thina i-heat wave. Kuhlezi kakhulu phezu kwaleli lizwe ezigabeni eziningi, abantu abaningi bebengaphansi kwayo le i-heat wave. Aluba thina ngaphayana eZimbabwe besila lokho kuthiwa i-cold wave, obekugodola ubugodola okukhulu abakade bekubabaza, ngapha bekulokutshisa khonoko. Ukuthe khonapha eKentucky kuphela ukutshisa khonoko kwasekuqhamuka lona leli zulu elibulela abantu lenotho yakhonaphayana. Yikho kuyatshengisela sibili ukuthi khonoko kuthiwa i-global warming. Asekusifikele sibili, sekufikele umhlaba. Aluba bekukhulunywa ngakho iminyaka engamashumi amabili edluleyo, bekungathi hayi akulalutho, bakhuluma nje. Kodwa ke hayi, sekukhona sibili, ngoba kuza kwenzakala futhi ngibona ngathi ngikhona sizabona okuningi okuza kwenzakala. Kukhona lokho abakubiza esilungu abathi ngama-extreme weathers, ukuthi kukande kakhulu, kutshise kakhulu, izulu line kakhulu, izulu liyekele ukuna. Kulezinye indawo lapho kuza okungazoze kube lezulu kha 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 sibili kuwome kuthi kha lingazange lithonti kwezinye indawo line njengakhona lokhu likhukhule.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla leCitizens Coalition for Change lilandula imbiko yokuthi limadolonzima ekukhankaseleni ukhetho lomnyaka ozayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.